into enkulu kakhulu lokho kuphawulwe umphathi ntambo omthetho ngaseZimbabwe baba ngoba ezweni elilomgunyathi lokho abathi corruption elilokudlelezela endleleni okubuswa ngayo sebekwazi abomthetho amapolisa abathuchisi labo bonke nje abaphethe umthetho ukuthi bawabulale amacala alabo abaphethe amandla ngokuwapheka imboza bawahambise emthethwandaba ama-docket engaphekwanga kahle engahlanganiswanga kahle kuyinjongo yabo ukuthi lawo macala achithwe ngoba kuhanjiswe indaba engavuthwanga emthethwandaba ngakho nxa ekhuluma kanjalo usiphathamandla utsho into ekhona eyazakalayo lasemhlabeni ukuthi nxa suthe wenza icala ungangifumbathisa ungencenge ngalokho ongincenga ngakho ngiyakhona ukuyipheka imboza emaphepheni lakuma-docket laphana ukuthi nxa lingena nje ekhothi bahle banjani balichithe sokuzabonakala ingani hayi umthetho wenziwe kodwa umuntu wakhululwa kodwa liphekwe ngendlela yokuthi lichithwe ngako kukhulu ukuthi kukhangelisiswe khona khani ukuthi kathi laba abaphethe amandla bawasebenzisa kubi kanjani amakhodi imthethwandaba le ngoba siyabona ayasetshenziswa amandla ekubophiseni lekukhululeni abantu
umongameli Mnangagwa laye uke wasola abachuchisi kumaviki asanda kwedlula esithi ziningi izigebengu esezikhululiwe imithethwandaba amacala achithwa njengoba ekhulumile Mnangagwa uMalaba laye yakhuluma kukhona na utshintsho esingalubona
inkinga kababa uMnangagwa singathi thina inkinga yesima kanjani ubaba uMnangagwa enjana engathathi isihlalo sokuba ngumongameli kukhona de yikho kukhona de kwenza kukhona aziwa ngakho ezweni laseZimbabwe ngokubona kwami imvelaphi yakhe lesima kanjani kakhe simenza abe buthundu nxa emile phambi kwabantu ekhuluma ngendaba efana naleyo ngoba imvelaphi yakhe lesima kanjani sakhe ngesomuntu okumele ukuthi ngalaye sowake wabonakala esekhodi ephendula imibuzo ethile ngendaba zokubulawa kwabantu ngegugurawundi nendaba zamashurugwi lawa aphethe amahloka ehambe egamula abantu kuyazakala emphakathini waseZimbabwe ukuthi kunebutho khonaphana e-Midlands akade esebenza lalo ebelivikela imigodi engekho emthethweni yokuphandwa kwegolide esesiyibona-ke lelo butho selithuthuka seliphamuka selibizwa amashurugwi ngibona ingani kalamlomo ekuthini ngakhulumela indaba zokuthi umthetho uqhutshwe kanjani kwele Zimbabwe